okumele sikunanzelele okokuqala ukuthi abantu balandela lapho okulamandla khona engathi ngolwasemzini people follow power. So amalunga ezanupf loba babengasi be team lacosta be G40 kodwa basele phakathi sebebonile ukuthi icele labo ele G40 selithelwe ngamanzi, yikho ke bayagijima labo bezama ukuthi bazipositione ukuthi bangene ngaphansi kwezanupf ngoba vele abantu balandela lapho kulamandla khona. Umuntu ucabangela ikusasa lakhe ukuthi nxa ngisele phandle kambe mina lemuli yami kuzahamba njani, abesezama ukuthi ayezincengela ukuthi laye abantu bamzwele kuma-primary elections. Ibandla leli ele-National People's Front akukacaci kuhle ukuthi kambe lingabe linabantu abaningi ku-ground yini. Yebo, yesibonile besiba lo mhlangano emaswingo lapho ade kulabantu khona, kodwa ngumhlangano akade use-wall kasikaboni besenza ama-rally afanana lawo MDC Alliance lapho esibona kugcwaliswa abantu ezitediyamu. Lakhe sakubona kusenzakala e-White City, sakubona kusenzakala la kwezinye indawo lapho kwenziwa khona imihlangano. Sisazona silokho sicubungula siya phambili ukuthi kusiyafika uJuni kambe basebeyanelisile yini ukwenza ama-rally.
Ngokubona kwakho ngeliphi ibandla eliza nqoba?
Kunzima ukutsho ngoba okokuqala kusuka kube nzima ukuthi nxa amasotsha athatha ama-tank bakhipha imbhobho emkhulu bayifaka ezitaradeni ze-Harare esasikwazi kwakuyi-treason ukuthi bese beqhubela abantu nje umbuso isibona ngani lokho awusoze kwenzakale. Uhluphe esilubonayo okwesibili ubudlelwano bebandla lezanupf lebhilithane ikakhulu ibandla le-Conservative Party ekuyiyo eyapha umgabe umbuso ngo-1980 kukhanya ubudlelwano osobukhula osokwenza ukuthi sibuye sibuyele ukuba ngamalunga e-Commonwealth.